uMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association, ngomunye wabancoma okwenziwe nguhulumende loba ekhonona ngesikhathi esiphiwa abantu ukuthi bazilungiselele bengakavalelwa ezindlini.
Umnakano wethu bevele besesikhuluma ngokuthi kuvale idolobho lelizwe lesophuzile ngoba sikhangela ukuthi umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu. Kungakunjalo kuzesidinga ukuthi khona nohulumende athatha amanyathelo abantu baphephe. Kodwa-ke okungani kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumende usevale ngci imikambo labantu abathengisa khona. Ngomnakano wesiqanda uhulumende kungcono ukuthi avumele abantu abathengisa endaweni ezifaneleyo ezisemthethweni abalamalayisensi bayithengisa bese bekhangelwa ukuthi bayalandela izinqumo ukuthi hhayi akuze kube kuhle ukuthi kuvalwe ngci sikwazi ukuthi abantu bavela kukhefu kathesi abala ngitsho lesempi nje.
Lokhu kusekelwa unkosazana Pretty Mpofu, omunye wabathenga bethengisa impahla kobulawayo.
Uhulumente uzayenza ukuthi abantu babulawe zindlala isedo futhi sibulawe yicorona sizabulawa zindlala ezindlini sidlile izimali zethu ezinye khonokho okuncanade silakho sakudla ngefestive sikhangela ukuthi sizasebenza ngenyalo sibisele manje sesihlala ezindlini for 30 days. Yikuphinda futhi udukoluwesi oyadala futhi lodlakela ezindlini kudale into eziningi abantwana ama-teenage pregnancies ngoba xa abantwana sokuthiwa lokudala othola ezindlini kunenge okuthola kusenzakala.
Umnumzana Charles Chuma, esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, uthi abezomthetho bayelethise ukuvimba abantu emigwaqweni okwenze ukuthi umemetheke kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Indaba leyo ye-COVID-19 ifune sisenza kube lama-lockdown measures amatsha lawa. Kodwa-ke singathini thina yithi lathi abantu esibangele khona lokhu ke singasalandeli imithetho le ye-social distancing nama-gatherings. La amapholisa into lezi akezikhangele kumele ukuthi i-enforce ama-lockdown regulations khona engavumeli abantu benze ama-gatherings but bayekela.
Unkosikazi Gugu lethu Tshabalala laye uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yokuthi wenze amaphutha amaningi okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Uhulumende wenze i-decision le etshengisela i-panic kakhulu ngezehlakalo kade sezisenzakala ukuthi ama-COVID cases ethu kade sesiba amaningi. Kunjenje vele kobulawayo akula lithola uhleliweyo ukuthi nxa abantu bengagula akula ndawo lapha engakhangela sile abantu ababe begula okuzwayo. Kasithatheni i-responsibility at individual level ngoba uhulumende wethu lowo akula lutho angalwenza ukuthi uzulaphephe.
Udokotela Solwayo Ngwenya uthi i-lockdown iqakathekile ukuthi kuvikelwe impilo zikaZulu.
Bhubhane leli elitsha selimemetheka okwamagama njalo selibulala abantu okwamagama, yikho uhulumende sefakile i-lockdown entsha. Siyakwazi ukuthi abaningi liyazonda labe lifuna ukuyathengisa, kodwa impilo zenu ziqakathekile ngoba nxa usushonile akula kuthengisa ozakwenza. Siyaxwayisa amahlaba ezulu ukuthi lilalele khonokho okukhulunywayo ukuthi singaze lahamba lapho kulesiminyeminye khona.
Amapholisa lamasotsha aseqalile ukubhodabhoda emadolobheni besenzela ukulandela okwethulwe nguhulumende izolo othi uzama ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngimele i-Studio 7 yokobulawayo, ngingobathabile Masuku.